umhlangano lo obubizwe inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ubujonge ukukhangelisisa amathuba abomama khona ekuphathweni komthetho kulesi sekelo sombuso esitsha. Igqwetha u-Advocate Perpetua Dube wayengomunye wengcitshi ezasebenza le-COPAC uthi isisekelo sombuso lesi sikhuluma kabanzi ngamalungelo abesifazana kodwa kumele kunanzelelwe ukuthi ayisiwo wonke alakho ukuhanjiswa phambi komthethwandaba ukuthi agcwaliswe nguhulumende. Uthi kulalawa ngaphansi kwama-guiding principles aveza kuphela ukuthi uhulumende kanye lelizwe bafisa ukuthi abesifazana baphathwe njani kodwa lokhu akungeke kwamangalelwa imithethwandaba nxa kungafezwanga. Uqhubeke esithi amalungelo angaphansi kwe-Charter of Rights yiwo alakho ukukhwezwa phambi komthethwandaba lapho wesifazana ethe wabandlululwa kumbe wenqatshelwa ukuthola amalungelo la.
Kodwa la ngamanye ama-rights lanxa nje ekhona ku-Charter of Rights ngamanye lapho bathe lokhu ungakuhambisa ekhodi kodwa lokhu uhulumende can only do it ngesikhiwa se-constitution within the limits of the resources available to it. Okutsho ukuthi uhulumende uyavunyelwa ukuthi athi usiye ekhodi uthi mina lapho endihlala khona kula clinic angizuzi ama-tablets e-BP, angizuzi i-treatment ye-HIV, angizuzi i-treatment ye-diabetes, uhulumende athi imali yakhona kwayikho.
Elinye njalo igqwetha uNkosazana Sethulo Ncube oweZimbabwe Women Lawyers Association uthi kuqakathekile ukuthi kungakakhangelwa isisekelo sombuso esitsha kuhlolisiswe ukuthi abesifazana bayenelisa na ukufinyelela umthetho bawusebenzise ukuzivikela. Uthi kuqakathekile ukuthi abesifazana bafundiswe ngemithetho langendlela abangayisebenzisa ngayo.
Ngenye indlela where women can actually access justice when there's that woman who's prepared. Because usually I'm a test case litigation. They take a long time, but it's for a woman who says, "Mina, I'll stand by this until it's finalized," because it will have an impact on a lot of women.
Uncube uqhubeke esithi kuzamele ukuthi isisekelo esitsha sombuso lesi singaba ngumthetho sisetshenziswe ukuze kukhanye ukuthi sivikela kangakanani abesifazana ama-taste cases ngoba kulapho okuzavela khona kube sobala ukuthi siyawavikela amalungelo abomama kumbe hatshi.
Legal education can never be overemphasized because kumele ube wazi amalungelo akho. So it's important for you to have that education so that you'll be able to identify ama-breaches that occur. But now it has been seen also that it's important to have email involvement. Because uqala abanye babe sithi singaba bafazi so lama workshops ethu ngaba bafazi. Then what you learn will be very difficult to implement because your partner doesn't even know its relevance or its importance in your lives.
Ingcitshi kwezamalungelo abesifazana uNkosazana Thandekile Ngwenya uthi lanxa isisekelo esitha sombuso silezimiso eziningi ezilakho ukuthuthukisa amalungelo abomama, iphutha elilokhu likhona ngelokuthi imithetho esayinwa nguhulumende kwamanye amazwe ama-international conventions alokhu engabi ngumthetho kuleli anduba adlule ephalamende. Uthi lokhu kuchiya isikhexe sokuthi uhulumende achiye eminye imithetho ethuthukisa amalungelo abesifazana ekhetha lokhu akufunayo achiye okunye njengalokhu kwenzakala kwimithetho enjenge-convention on the elimination of all forms of discrimination against women.
Ungabi le automatic domestication, it's the kuba ngumsebenzi omkhulu kuma women's organizations la kubomama ngenxa yokuthi kuyabe sokumele beqhubeke besenza esukuthi lobbying and advocacy ukuthi uhulumende efake umthetho weZimbabwe oyabo usufaka ama provisions ayabe ku international convention or ekwi international treaty. Izikhathi eziningi kuba yiprocess ethatha isikhathi eside, lama resources bayabe bengela ama women's organizations or mama bayabe bengela.
Ekhuluma kona lo umhlangano igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights abaqoqi bomhlangano uNkosikazi Nosimilo Chanayiwa uthi kuqakathekile ukuthi abesifazana bazi umahluko phakathi kwamalungelo abalakho ukuthuthisa uhulumende ngawo lalawo abanyeke bakwenza lokhu.
They are now socio-economic rights, and this to me, okay, like the right to shelter, food, water, health, etc. This to me affect women more, because if there's no water in the house, it's the woman that has to go and look for it. And it's quite interesting that now they're in the Bill of Rights, therefore they are justiciable, they can be taken to court. So which means that there's potential for litigation in this area to ensure that these rights are not only guaranteed and enshrined, but they're actually realized in
lanxa nje ugwalo lwesisekelo sombuso esitsha sadlula kureferendum kuselamanye amanyathelo ambalwa okumele athathwe anduba lube ngumthetho. Lokhu kuzagoqela ukubuyela edale lephalamende kuvunyelwane bese lusiyasayinwa ngumongameli welizwe. umhlangano lo uphathwe kunanza ilanga lamalungelo abesifazana i-International Women's Day ephathwa emhlabeni wonke jikelele mhla ka 8 kuyona le inyanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Spanda.